isa amacele eMDC
umzamo lo abakhona sibili kwangathi ubuya ngamandla omunye wabafundisi ngumfundisi uSibanda
agambe ukuxabana kusebandleni leMDCT kuzabangela udabuka phakathi kwaleli bandla na silengxoxo lomnumzana Felix Magalela Mafa onke wasuka kuleli bandla wasephenduka njalo inani lengozi emisebenzini liya liqansa
imisebenzi noma siyizuza imisebenzi leyo ukuthi manje ngingathini kulokuthi ngihlale ngcola nizizwe khonokho ongamapeni okulutshwane imisebenzi esiyisebenzayo kulezi nsuku u-employer vele kanasikhathi sokuthenga i-safety clothing.
Lezi-ke ngezinye zenhloko zendaba esilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amabandla enkonzo azama ukumanyanisa amacele eMDC omabili phambilini kokhetho lwanyakenye kodwa kwehlula. Lokhu kuvezwe okwakuqala ngowayelilunga lecelele eMDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, umnumzana Edward Mkhosi oselilunga lecelele eMDCT.
Umzamo lo abakhona sibili kwangathi ubuya ngamandla omunye wabafundisi ngumfundisi uSibanda kanza amfuna ukuthi ngichaze ibizo lomuntu ukuthi ngubani but kwakulomzamo sikomkhulu ukuthi inkokheli zama-political parties zibuye ndawonye zithi nxase zibhekana lezanu ku-election zingeni zilamandla lesisindo ngiyadani ukuthi amanye ama-leaders ethu akhanye engakufuni lokho bebona ngazathi bona abaklini kakhulu abafuni ukuma labanye and lokhu kwayenza kwaba lula kakhulu kuzanu ukuthi yeza umkhubo wayo lokhu we-rigging lokhu sizwa bekhuluma ngawo ukuthi i-rigging aba khona akula muntu okwalayo lokhu kwa-rigwa emini sikangele but ukudivida nakwethu sidivida ama-vote made it possible okunye okuchazayo engikutshele khona nxa ungathathi imangwe lapha uthathe ivoti yemangwe i-MDC zombili zazitshaya izanu kathathu kumbe kane but ngenxa yokuthi thina sadivide abantu izanu yawina ngama-400 thina siluza si-MDC sihlakeni ngama-8000 nxa ukhangele yonke indawo i-MDC yaluza nge-rigging langokudivide amavoti
kodwa njengoba lilokhu lingabambananga ubona ungani kungaba lokhetho kuzaba ngcono yini
into phela esithi kumbe abanye abantu singabavusa ukuthi bephaphame ukuthi kababoni ingozi ezayo la bantu bekhangele ukuthi lo ngafuna ukuhlangana labantu bemfanishe ngokungamvoteli
lo-ke ngumnumzana Edward Mkhosi owake wamela imango edalela ephalamende ekucelele MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube kodwa osekubandla le-MDCT lokhu sikudaba olufanayo owake wasuka kucelele MDCT ngemva kokhetho lwama-primaries nyakenye wancintisa ezimele kukhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende kodwa wanqotshwa umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi ingxabangxoza ekubandla le-MDCT kayikhombi ukuba leli bandla lingadabuka phakathi
baba Gande ngifuna ukukutshela ukuthi i-political evolution vele kulama-struggles in-struggles akuqali nge-MDC singayemuva siyabona ukuthi izanu yaphuma kuzaphu kuzanu yena lebusayo baxothana labo sithole abanye abantu bafotonkogara labo chitepo la kuzaphu kulabanye abantu abafa sikhona lezambia singabananzileli into le i-political phenomenon kati yindlayelo ezombangazwe kuyaphoqwana kodwa sikhangaphoqana babamba balungisa njani ingxabano yabo ngimtshayela ihlombe u-29 ngenxa yokuthi sekubonile ukuthi ingxabano ingadiliza ibandla sekhumisana abanye umlotha yikho embona ngani ibuthungameli obukhona kodwa-ke ngiphinde ngibe lo sizo ukuthi i-standing committee ye-MDC yiyo enye abanye bangikhona abathi u-29 kayekele kanti ingxabangxoza zonke lezi senzakala edibendawonye ngibona ngani akulunganga
yes ke sacina ngomnyaka odluleyo wena ususungula elinye ibandla ungasitshela ukuthi kathesi kuhamba njani
sana ngangibuhlungu ngalokho okwenzakalayo ngezikhathi ze primary election. Ngifuna ukutshela kuZulu ukuthi angizange ngisolane le MDC, ngangisolana lezi kiwi lezo ezatshontsha ama election. Namhlanje ungabuye emagwegwe abantu bayakhala lezi izindawo batshontsha ama election abazange balandele ini iconstitution. Yikho ke ibandla ngangilifuna yilo elenze ukuthi abantu babone ukuthi singenza amabandla amaningi asiyindawo.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda owake wasuka kucelele MDCT kodwa waphindela njalo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Ukuphoselana aqatha phakathi kwabalaleli labasakazi bomsakazo weZBC ngolwesibili ngemva kokuba umsakazo ubuze abalaleli ukuthi baphe imbono yabo ngembangela yokuthi abantwana besikolo esigabeni seMathebeleland South kubangelwa yini ukuthi bangenzi kuhle ezikolo. Kubikwa izikolo zonke zalesi sigaba zehluleke ukuba lomntwana oyedwa nje opasile kuhle ngomnyaka odluleyo. Sixoxelo wake waba ngumbalisi esigabeni lesi umnumzana Thandeko Zintimkandla ovumelana labalaleli beZBC abathi impela amatitshala awesigaba lesi angazi ilimi lwesiNdebele yiwo abangela ukuthi abantwana bengenzi kuhle ezikolo zesigaba lesi.
Siyake sibone lapha abafundisa khona ababhala khona isiNdebele abasifundisayo sosabasibhalayo abangasaziyo khona kokulomthelela ke bantwaneni ukuthi lanxa besiya phambili izifundo phela njengombalisi ngiyakwazi ukuthi kuyaswelakala kwesinye isikhathi ukuchazela abantwana ngolimi abaluzwisisa ingabe isifundo sakho kumele senziwe ngesilungu kodwa kuyaswelakala ukuthi kwesikhathi usebenzise ulimi lwabantwana ukuthi kuvuleke engqondweni zabo. Pho ke nxa umuntu ulimi evele ngalwazi akumuthi ndawo njalo silolo limi kuphela iwazi amasiko lembali yabantu njoba sikubona lephepheni lika grade 7 elanyakenye owabhalwa izinto eziyinhlamba yibo kambe zazingabe zibhalwe ngesiNdebele esiyiso kodwa kungezinye izinto ezingenziwayo esiNdebeleni zona lezi kuye ngithi bona abo lawo matishala angazi indimi kaba sibo balapha njalo sibone ngathi kuzinikela kwabo kakufanani lalabo abangakwenza xa bengabe besemakhaya kubo. Iqiniso sibili kungaba khona okunye kodwa khona lokho abantu abangazi ulimi abangazi imbali yabantu abangazi amasiko lokuzinikela kwabo ukuthi kambe kunganani siyabona sisingaba lomthelela ekwehlulekeni kwabantu bethu lapha ezikolweni.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla owake wafundisa esigabeni seMathebeleland South ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseGwanda. Kusenjalo umqondisi weAmakhosi Cultural Center umnumzana Khonti Mhlanga uthi usekhweze kuhulumende udaba lokuthi abaculi labadlali abadabuka ezigabeni zeMathebeleland lakoBulawayo bayabandlululwa ngoba benganikwa amathuba afana labanye babo lapho kubukiswa imisebenzi yabo. Okuninga sikuzweni kungxoxo uMhlanga ayenze lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sizimele mesuko inhlelo zabadlali kakhulu abakoBulawayo leMandebeleni lokho ezibandlululwa kakhulu emsakazweni lokho lanxa zisenziwa seziziwa lothane ukuthi asibazweleni abadlali bakoBulawayo asibazweleni abadlali beMathebeleni labo sike sibadlale sike sizwe ukuthi bathini lokuthane ukuthi thina siseceleni kulalaba abayimo ukuthala abakumele basindizelwe phambili labana okhohlakele labo asikeni sibakhumbuze singabathini asikufuni konoko ngoba kakusincede kwenza abantu baseyise kusakaza thina vele hhayi sinike ukuncane nje uncane okulithuba kuzakuthi abegoli lalaba abavele eHarare abaniki indawo enkulu ukhulunywe ngabo kakhulu abantu babathande sokukhanyangazani abethu abantwana benza okubi kade hhayi benze okuhle kodwa kuvalele yikho kwenza ukuthi sisukule sithi lathi kasidingeni amaphepha ukuthi lathi sibe lowethu umsakazi umsakazi ozasakaza lapha ngokubulawayo, umsakazi ozaphakamisa imidlalo, izingoma zabantwana balapha, banikwe isikhathi esiningi, hatho ukuthi banikwe isikhathi ngokuzwelwa ukuthi alabo kafini sibachaye, elabo kasibenzele yabo i-top 10. Kati benzele yabo i-top 10 ngenxa yani, labo bengangeni, bazikise njengabanye bonke, banikwe ithuba elilinganayo.
Lo ke ngumqondisi weMakhosi Cultural Center uMnumzana Khonti Mhlanga obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Inani lengozi ezenzakala emisebenzini liyaliqansa, ikakhulu abaqatshi bathi bona imitshina yayilungiswa ngokusilela kwemali okuningasikuzweni kunothando Sibanda ekobulawayo.
Sokulokukhathazeka okukhulu ngokuqonga kwenani lengozi endaweni zokusebenzela kulandela ukulahlekelwa impilo kwezisebenzi ezimbili ensukwini ezisanda kwedlula. Ngolwesibili lweviki ephelileyo kufe isisebenzi enkampanini echola impuphu e-National Foods ngemva kokuvalelwa emtshineni wokuthwala umumbu. Ngolwesibili lakho kufe esinye njalo isisebenzi e-Drive Shaft Center ngemva kokudubuka komtshina obusetshenziswa. Izisebenzi zithi lokhu kubangelwa ukuthi inhlanganiso eyiyo ekhangela ukuvikelwa kwezisebenzi, i-National Social Security Agency, ayisahambi ihlola ukuthi abaqhatshi bayalandela na iziqondiso ezokuvikela izisebenzi engozini ezenzakala emsebenzini. Unkosikazi Cynthia Maseko oyisisebenzi kwenye inkampani yakobulawayo uthi ukuya emsebenzini kulezi nsuku sokufana lokudlala amakhasi lapho ongazikhona ukuthi iyozala nkomoni.
Abantu sebaba desperate ngemsebenzi lapha eZimbabwe. You rather uthole ona lo msebenzi okhona whether they safety kumbe awuvikelekanga than ukuthi uhambe umbuye phandle kwelizwe.
Ingcweti kwezemisebenzi unkosikazi Makhosazana Ndlovu uthi kuleziqondiso zenhlanganiso yokuphathwa kwezisebenzi emhlabeni wonke jikelele, i-International Labour Organization, okumele inasa ibone ukuthi ziyalandelwa ngabaqatshi bonke kodwa iningi lazo azilandelwa kwele Zimbabwe.
Indaba ze-safety and health ziyaleka in that regard. Kodwa it is important to note ukuthi we need to improve i-safety and health emsebenzini. Singakhangeli kuphela indaba zemali kumbe indaba zama-terms of work conditions. We also need to look at ama-safety and health conditions abantu.
Unkosazana Sithokozile Siwela wenhlanganiso yomanyano wezisebenzi, iZimbabwe Congress of Trade Unions, uthi izisebenzi zakuleli azisela sithunzi ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi osokusenza abantu bathi okuvukileyo yinyama kungakhathalekile ukuthi kule ngozi kumbe hatshi.
Imisebenzi noma siyizuza imisebenzi lana yokuthi manje ngingathini kulokuthi ngihlale ngcona nizuze khonokho okungamapeni okulutshwane. Imisebenzi esiyisebenzayo kulezi nsuku u-employer vele kala sikhathi sokuthenga i-safety clothing. Mina lapho engisebenza khona vele i-safety clothing vele u-employer kasela sikhathi sokutshonethengana layo.
Inasa ithi iningi lengozi zonke ezenzakala emsebenzini zibangelwa yimitshina lendlela ebekwe ngayo kanye lokuswela ulwazi olwaneleyo ukwenza umsebenzi, kuthi okubili kuphela ekhulwini i-2% yizo ezibangelwa yimvelo okufana lombane kumbe umoya ovunguza kakhulu. Lokhu kutsho ukuthi abaqhatshi bangafundisa izisebenzi ngokuphatha imitshina ngendlela, le mitshina le ilungiswe, kube lezembatho zokuvikela, iningi lengozi lezi zingaphela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunothando Sibanda.
Siyabonga Nothando, khathesi ke sengilitshiya ezandleni zikamthembo ozithemba uGibbs Dube esethulela uhlelo lwethu lwezabatsha.
Lamhlanje ke zulukandaba sithe sike siyefika ke esigodlweni khona ngale ke eHarare, lapho silo umnumzana Peter Moyo, yena engukansela ku Southerton Ward.
Out of this world, he was shiny as a revelation. When my
sakubona baba mbona
yebo mnumzana linjani lani kwahamba
siphilile kunjani eharare namhlanje
ikonoko ongatsholutho kulamayezi ihlala
yebo phela hayi ukuthi izulu phela linile kakhulu lo nyaka lokho elisalifuna yini khonapho
hayi izulu hayi kade sitho ngathi sokwane
akubingelele uzulu baba
ngiyalibingelela bakamthwakazi
ye akusitheleke ukuthi nga ungukansela khona ngabhoke eHarare abasakhulayo uba lungisela njani inhlelo zabo
abasakhulayo silodubo inkhalakada yodubo udubo esilalo ukuthi labantu amadonors esasithi khona babuye bancedise laba abasakhulayo kwenzela ukuthi khona baphume emgwaqweni lobusela lokubhemimba nje ubugovu nje bonke sibe sizama ukuthi khona baphume kodwa-ke ama-plans silawo agcwele kodwa-ke akula muntu osincedisayo ukuthi khona singathola ukuthi khona sibancedise njani njengoba liyakwazi ukuthi khona 93% of the workforce are not working actually. Abasebenzi abantu 95% abantu ezibawe abasebenzi i-5% yesebenzayo kodwa-ke laba abanye akuli labayazidubekela abhema izimba nje besenza ukutshontsha kuphela yikho sabakuyenza
yesterday ikhefu kancane
lilalele umsakazo westudio 7 uhlelo lwabasakhulayo lokugibs dobe
lamhlanje-ke zulukandaba sithe sike siyefika-ke esigodlweni khona ngale-ke eHarare lapho esilo umnumzana Peter Moyo batshona besenzani ngoba khonokho phela okukhuluma ngakho baba Moyo ungazani kuyabisela emuva ilizwe kambe pho akusitshela ukuthi kumele kwezweni la
kuyaduba sake sayenza umdlalo webhora ukuthi khona sike siyenze umdlalo webhora sibasiponsela ama-tournaments bathole nje even bangathola $10 $10 babethaba abantwana kodwa-ke kathesi akula muntu ofuna ukuthi ncedisa uhulumende laye vele ngasakwazi lokuthi uyezani lokuthi bakwazi ukuthi khona elizweni kunjani abasela la plani sebepho ngubi kweba ngabantu nje kufana nokuthi akula hulumende okhona ngoba laba abasakhulayo bayaqeda izikolo kathi esiyathola umuntu one-degree ethengisa ama-juicecard emgwaqweni that's very dangerous elizweni ukuthi khona umuntu one-degree athengise emgwaqweni ama-form 6 agcwele emgwaqweni lapha abananto abayenzayo bazitshonela behlezi ezindlini bebenathi izedi lokuyana ukuthi ayikranko lokuyana okubulala abantu lokuyana bayafabafana akunanto abayenzayo batshona behlezi so thina njengama-councillors kuyazisa ubuhlungu kakhulu ngoba udana sasisibona ukuthi khona hayi singagijigijima bakhona abantu abasincedayo sibili ukuthi ungathi ufuna ama-welding machine ube uwathola ungathi ufuna lokhu ube ukuthola kodwa kwakathesi-ke akula i-formal sector yona ngokwayo ivele ngayisasebenzi udala abantu ezane bayesithi khona yiyo esebenzayo kodwa ngathesi akusasebenzi i-formal sector yangkhona ngoba akula mtshole mali ozohamba esiyathenga kwahani
pho kwenziweni baba Moyo
kufuna ukuthi khona kube nohulumende ofuna ngabantu kube nguhulumende ongasozarig ama-elections ozathandwa ngabantu bazivotele ukuthi khona sifuna uhulumende low bangarig ama-elections kodwa i-economy awuyirig kayirigeki vele kunzima kathesi abasiyenzeke sibone konke uzwa ukuthi wakunezimasethi zimata kusebenzani ukuponga ukubhala idagoni eyiningilengi engasebenziyo so kufuna ukuthi khona kube back to square one abantu abaya bevotelwe ngabantu yibo abafuze bangena ehofisini ngoba baya belevision laba baya belevision ukuthi sifuna ukutshontsha ama-elections kodwa ukuthi ilizwe lizohamba kanjani kusasa siutshontshile ama-elections abakwazi
siyakuza kakhulu-ke baba Moyo kodwa isikhathi iso sesidliwe ngumangoye akuvaleliseke uzulu khonapho sizwe ngamafitshane baba
hayi ngithaba ukukhuluma lani abantu lwezimbabwe asibeni lokho sibambeni akunanto esingayenza asiqhubekeleni siya phambili kuzalunga kuphela singalahli imbeleko ngokufelwa unkulunkulu uzasibona kwelinye ilanga ngiyabonga kakhulu
ye lathi sibongele kakhulu-ke councillor khona ngapho-ke e-Southerton eHarare ungadinwela kusasa baba
ngiyabonga baba
ngilethemba lokuthi liligoliseleke udaba lwethu lwanamhlanje oluvalelise emoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale ayiye mvuka kanti singaqhubeka mfowethu ngiyabonga.
Asibongileke mthembo ozithembayo igama lami nguChris Gande lilale.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.